Nxa ngikhangele izanu PF asilo bandla elinenhloso yona leyo okuthi kutshaya abantu kugqula abantu ngezweni. Ngililunga mina ledalele central committee lapho okuhlalwa khona kuhlafuna izindaba ezinkulu ezinjalo. Akukaze kube lelanga lapho kuke wahlafuna udaba zalo ukuthi akuhambe kuyogqulwa abantu kutshaya abantu. Hayi, akukaze kwenzakale khonokho. Ngakho-ke nxa into ezenzakala abantu bengadidimeli ukubana bagcone ibandla lezanu PF yilo esilenze lokhu lenza lokwana, hatshi akusikho. Yikhonapho futhi mangiphangise futhi ukubana yithi ngingalandeleli abantu. Ngiyakwazi bakhona abanye khonapha kuzanu PF abangaba le mimoya lengqondo ezindalo zokugqula abantu besenzani, kodwa akube sekugcekeni ukubana bakwenza bezimele bebodwa bona labo bantu. Ye, bengathiwa ngamalunga ezanu PF kodwa kabathunywanga izanu PF, ngoba izanu PF kayilayo into enjalo ezinqumeni sayo ubana abantu kabatshayi. Abantu babezenzela umakanda noma engowebandla lethu. Umuntu onjalo-ke kuyakhulisela ubana umthetho-ke kumele ubambe umsebenzi wawo. Yena lowo muntu lowo athwale sakhe isiphambano, abe kwazi kona isiphambano sakhe asoze asithwalelwe izanu PF, ngoba sesikhathele ngokubana sigconwa, sigconela izinto esingazaziyo. Izanu PF libandla elisaba uNkulunkulu kakhulu njalo elingafuni ukuhlukumezwa kwabantu. Ye, bengabe khona abanye phakathi bethu abahlukumeza abantu, kodwa kungatsho-ke ukuthi izanu abaqambe bona labo bazimele bodwa, bageze, bafele izono zabo bebodwa, hathi ubana bedonsele lephathi yethu khonapho.
Aso siboneke sokusiba le nkulumo zomanyano abantu sebequliwe kangaka yini juma?
Inkulumo yinto enhle mfowethu. Mina vele ngokwami ngihlala ngifisa ukubana ngabe abantu batshelana yona le nto bana bakithi noma sokutheni, noma sesiqale kanjani, kodwa okwanakale ngomlomo akulungiswe ngawo umlomo njalo. Asihlaleni sikhuluma izikhathi zonke, singadinwa ukubana sikhulumisane, sibonisane, sikhulumisana, sibonisana, size sifike esikhathini sokuvumelana. Kungela muntu ogquliweyo, kungela muntu obuleweyo. So nxa kungaba lethuba lokuthi abantu bekhulumisane, mina kungangithabisa kakhulu khonoko, ngoba ukukhulumisana vele yikho okuzaba lempeta enhle, hathi lonke esikubonayo ukubana abantu begcine sebegqulana, abanye sebegcina belahlekelwa zimpilo zabo. Yinto embi ukulahlekelwa yimpilo yomuntu, wenza ngumuntu ezanu PF, wenza ngumuntu e-NDC. Akujabulisi, asonto enhle, yinto embi kakhulu mfowethu ongamelanga siyivumele. So nxa kuleli ndlela lumbe amathuba okuthi kukhulunyiswane, bakithi by all means asikhulumisaneni. La abakhokheli bethu kabafunde ukutshela abantu, ngoba bona phezulu ngale baya bekhulumisana kungena kula kungelani, behlangana benata oholo bebonke, kodwa phansi ngapha abantwana bethu babhizi bayagqulana bayabulalana ngapha. Ake ngisitshele labantwana bethu phansi ngathi, hayi bakithi, noma sokutheni khulumisana nani, ngoba ungakabi ngo-NDC, ungakabi ngo-ZANU PF, okokuqala ungumZimbabweni, ungumuntu. Asigcine ubuntu bethu bona lobana singabulahli.